njengemandla ZANU-PF sesingenile ebantwini sakhuluma nabo basithembisa ukuthi bazasisekela ukhetho olubuyayo kusasa silama projects abalisela ukulungiswa kwezikotsho ukulungiswa kwamakreshi abantwana ukuthi bengahambi imango emide ukulungiswa kwemigwaqo ukuqalisa ama-youth projects abontanga sikhangele kakhulu ukuthi abatsha batholiswe imisebenzi yezandla kunye nabomama siza kuyakha ihofisi ye-constituency ukuze izikhalazo zifikele ehofisini bethole kulomuntu okhona ehofisini ukuze bathiye izikhalazo zabo.
Balalele abantu beLupane East Dube, mazwi bani ongathanda ukubatshiyela wona?
Ngelanga lakusasa engathi ngikutshiyela abantu kakhulu yikuthi abantu baphume ngobuningi bayevota ngoba umdlalo usuchiphelile njalo sesinqobile njengebandla leZANU-PF. Sithembisa kakhulu, sikhuthaza kakhulu abatsha ukuthi basukume ngobuningi. Ngicela kakhulu kuwo wonke abantu beLupane East ukuthi i-election leyi kayingasixabanisi kodwa kube yi-election ezasibambanisa sibe moya munye siyakhe isigaba sethu kungabi khona ukuzondana after ama-elections. Ngiyabonga.